sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 17 kuMpalakazi 2020 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, isigaba seMashonaland West yiso esilenani eliphezulu labantu abatholakale bele COVID-19 silabalikhulu lanye 101 zilandelwa yibulawayo elabantu abangamachumi ayisithupha lantathu 63.
Abantu abasalandeli izixwayiso social distancing, ukugqoka amamaski, ukusanitizer sebesenza santando.
Uhulumende weZimbabwe usevume isicelo sekhansili yedolobho lakobulawayo sokukhuphula inhlawulo zonke zekhansili ngesilinganiso samakhuluphoze amane ekhulwini 372%.
Lokhu kusho ukuthi ama-charges for ama-services alethwa ngumunicipality azakhwela.
Umongameli Donald Trump labalandeli bakhe lokhu bezama ukuguqula impumela yokhetho olwenziwe ngolwezi. Abanye besithi kumele kuvinjwe amavoti awenziwe i-electoral college.
Kakuthathanga kuhle ukuluza ukhetho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ebantwini abahlolwe izolo iCOVID-19 eZimbabwe kutholakale abangamakhulu edlula amabili 227 belayo. Isigaba seMashonaland West yiso esilenani eliphezulu lilabalikhulu lanye 101 landelwa yibulawayo elabantu abangamachumi ayisithupha lantathu 63. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uzulu wakobulawayo lezinye ingcwethi zezempilakahle zithi okunye okungabe kubangela ukukhuphuka kwenani labatholakala bele COVID-19 yikuba sokuyisikhathi sekhefu lekhisimusi lapho abantu abavakatshela izihlobo. Umnumzana Senzo Ndimande isakhamuzi sakobulawayo uthi eyinye imbangela yikuba abantu sebeyekethisa ukuzivikela.
Abantu abasalandeli izixwayiso social distancing, ukugqoka amamaski, ukusanitizer sebesenza santando kanye futhi lokusikhangela kusuke i-festive season, abantu bathabile, abantu bathravela kakhulu and njalo nxa ukhangele amandlela zokuhambisa ezi approves zintutshwane, so abantu bahamba kakhulu ngala ama-underfeet, bahamba beminyezeleni njalo akugqoka amamaski vele abalandaba lento eziningi akusanitizwa, so kunzima ukuthi sikontrole ama-cases lawa nxa kunje azaqhubeka ekhwela ama-cases.
Unkosikazi Helen Dube isakhamuzi sakobulawayo yena usola abantu abaziphatha ngayo.
Engikubonayo ukuthi utshintsho lwalethwa yi-COVID-19 lokho esingakaze vele siluthathe silwenze lube more practical. Njalo ezikolweni lapha yebo kambe bengabe begeza izandla nxa bengena, kodwa at the moment abantwana bechayisa sebebuyelelana futhi behamba bengama-groups bekhiphe ama-mask, laku-transport babe vele bepakishiwe baba baningi. Okunye futhi okwenza ama-cases la aqinise ukuthi uhulumende laye kazange ayenze effort yokuthi ayehlise umemetheka kwe-COVID-19 because ema-banks lokho kulama-queues, ukuze ukho lokho kulama-queues. Okuthi ngabe uhulumende la uyathatha iziqondiso ezifaneleyo ngabe umkhuhlane lo uyayehla.
Udokotela Rogers Shoshori Magigo uthi ukuvulwa kwemingcele ngeyinye imbangela.
Lokhu besikukhangelele ngenxa yokuthi mhla ka 1 December we opened the borders and abantu baqalisa ukumove between the borders. Okukhulu okumele sikunanzelele, ngikhulumela eZimbabwe, one COVID test yenza $60 noma even mina njengodokotela angikwanise. Ngibe sengicabanga abanye abangabe behlawulwa imali engani ifitshane ukudlule yami, abantu laba ngiyeke bayenza ama COVID test. So ekugcineni abantu bayathenga ama COVID test mhlawumbe umuntu positive esiyafika ngale thelela abanye nxa ebuya ngapha ethelela abanye, so ngezinye indlela sesinika anti passport to spread the condition.
EZimbabwe selilabantu abangaphezulu kwamachumi enkulungwane 11749 abatholakale belomkhuhlane weCOVID-19. IMashonaland West ikhokhela ngabantu abalikhulu lanye 101 ilandelwa yebulawayo ebilabantu abangamachumi ayisithupha lantathu 63. Ababhubhileyo izolo bathathu kuphela. Abezempila kahle bathi inhlawulo yokuhlolwa ukuze umuntu athole incwadi loba isertificate yokuthi akala COVID-19 iphezulu kakhulu ingamadola angamachumi ayisithupha eMelika i-$60 okuyimali engeneliswa ngabaningi kungakho abantu sebesebenzisa incwadi zokuhlolwa ezamanga ezokuzibazela lapho umuntu ayabe ehlawulelo ba amadola amahlanu uhulumende ngakwelakhe icele uthi usebenzelana lenhlanganiso ezithize ezigoqela iVaccine Global yona ezasebenza lalaba abahlola abantu ukuthi kube khona ukuzaveza impumela zokuhlolwa ukuba ngeziqondileyo na ngimele Studio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Ukhulumende weZimbabwe usevume isicelo seCouncil yedolobha lakobulawayo sokukhuphulwa kwenhlawulo zonke zeCouncil ngesilinganiso samakhulu phose amane ekhulwini 372% okuzaqala ukubonwa ngoZulu kunhlawulo zikazibandlela ngomnyaka ozayo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Lokhu kwamukelwe ngokudana okukhulu izakhamizi zakobulawayo ezithe lokhu akuhambelani leholo elizitholayo njalo iCouncil iyehluleka ukusebenzela uZulu. Umanisipala wakobulawayo wazise namhlanje ukuba usephiwe imvumo yokukhuphula imithelo. Isikhulumi seCouncil yaleli dolobho unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa ngokukhuphulwa kwemithelo.
I-2020 supplementary budget isivunyiwe nguhulumende. Lokhu kusho ukuthi ama-charges for ama-services alethwa ngumunicipality azakhwela kuze kuyefika i-372% increase. Lawa ma-charges azaqala ukutshengisa kumabill ethu akaCouncil ngoJanuary 2021.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Bekithemba Mlalazi ukhala ngokukhuphulwa kwemithelo yiCouncil lohulumende ethi kungaphezu kwamandla akhe.
Nxa kuyothwele sokukhwelile so vele ngibona ngani kulobunzima obukhulu. Kusithi iCouncil kumbuza vele zavalela abantu amanzi, kumbuza bathathela izindlu ngoba abantu abasoze bakwanise vele kona ukuthi bebhadale imali ngoba vele bayehluleka abantu abalamali vele kathi.
Isiphathamandla senhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Efincube uthi lokhu kuzasinda izakhamizi.
Kutsho ukuthi izakudla kakhulu ezikhwameni zabantu abavele behlupheka belala bengadlanga bengelampuphu bengelachukela bengelasawuto abavele bethwaliswe nzima kuswelakala kwemali yokubhadala esikolo kanti ke futhi bebhadalela amanzi angekhoyo lezibi ezingavuthwa ngendlela efaneleyo isuwa iyachitheka endaweni zonke kuyinto embi kakhulu.
iCouncil kunyanga ezimbili ezedluleyo ithaphe imibono kaZulu enkundleni yokuxhumana ebulenjini yeWhatsApp mayelana lokukhuphula imithelo yemisebenzi ehlukile abayenzela abahlali bedolobho kwaba lokungazwani. Abakatsho abakaCouncil ukuba kahle kahle izakhamizi ziyahlawula malini kodwa yazise ukuba imithelo emitsha izabonakala kumithelo ezaphuma kunyanga ezayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Intengo yempahla zonke ezimqoka empilweni yomuntu ikhuphuka mihla lemihla nanxa uhulumende esithi uzama ngazo zonke indlela ezokuzinzisa idola leZimbabwe ngokuthenga lokuthengisa elemelika emkambo we-auction. Lokhu sokwenze ingabi khona injabulo evame uba ebantwini ngesikhathi sokusondele usuku lekhisimusi. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu vele selizitshela ukuba ikhisimusi yalonyaka ayisoze ibe mnandi njalo abasoze benelise khona ukuvakatshela izihlobo labangane ngenxa yemigoqo yokuswela imali kanye le-COVID-19. Umnumzana Dalubuhle Siziba isakhamuzi sakobulawayo uthi eyalonyaka izaba nzima ikhisimusi.
Sizadlala iChristmas nzima, lasemakhaya sizahamba nzima. Sizahamba njani sinyela kudla singathenganga lutho? Izinto zikhwelile, imisebenzi abantu abasebenzi jise sifikile isikhathi sokubana sidlala iChristmas labantu ekhaya lezihlobo labantwana kunzima lonyaka sizadlalela iChristmas emadolobheni khona apho sihlala khona
unkosikazi Nomsanyoni esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo uthi ikhisimusi sokulibizo
kunzima bakithi izinto zikhwelile yonke into bakithi akuthengeki sisakwazi ukuthi ikhisimusi kumbe yini
umnumzana Dumile Ncube wakobulawayo uthi akaboni isiba yinhle ikhisimusi yalonyaka
hayi ikhisimusi kubi lonyaka kubi kubi ngekhisimusi kubi singatshela namanga ikhisimusi yalonyaka kayikhanyi izinto zikhwelile just before Christmas kathesi senzeni Patrick kwelile phezu kokubuhlungu bomnyaka lo esiphile kuwe iCovid ekale ngomatch bekunzima lakathe siloku kunzima kodwa nanku sebekwezi petrol bathi senzeni siye ngapi hayi kunzima lokho kodwa hayi siyacela uhulumende uhulumende wethu yehlisa izinto yehlisa ipetrol yehlisa amafuta
ngesikhathi esethula isikhwama selizwe i-budget ka-2021 umphathi ntambo okhangele imali lomnotho welizwe usikhwica mfundo Mthuli Ncube waveza ukuthi uhulumende usethethe amanyathelo aqinisa imali yakuleli njalo lokhu sekubonakala ngokwehla kwentengo yempahla yezimqoka idola lemelika lithengwa ngamadola angamachumi ayisichiyagalombili i-$81.73 yedola leZimbabwe emkambo kahulumende owe-Forex Exchange Auction kuthi emkambo wensitha lingaphezu kwekhulu i-$105. Intengo empahla ehlukeneyo ezitolo lakwezinye inhlangothi zempilo ilandela okwenzakala emkambo wemali owensitha kanye lokukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota ngimele Studio 7 ikobulawa ngingubathabile masuku Direct from Washington The
Voice of America VOA Umongameli Donald Trump labalandeli bakhe lokhu bezama ukuguqula impumelelo yokhetho olwenziwe ngolwezi abanye besithi kumele kuvinjwe amavoti awenziwe i-Electoral College aveza ukuba umnumzana Joseph Biden webandla lama-Democrats wanqoba u-Trump Abalandeli bakaTrump abambalwa izolo bathethisane labakubandla lamademocrats edale leSenate kuhlolisiswa impumela yokhetho. Abasekela uTrump bethule amazwi aqatha emhlanganweni obuhlolisisa impumela yokhetho besithi bazavimba ama-electoral votes aveza ukuthi uBiden wanqoba kukhetho lolu. Kodwa abasekela ibandla lamademocrats bathi kubi okwenziwa libandla lamaRepublicans abafuna ukuthi uTrump ahlale esikhundleni sikamongameli loba enqotshwe nguBiden olama-electoral votes edlula ama makhulu amathathu 306 uTrump lama electoral votes angamakhulu amabili lamathumi amathathu lambili 232 lokhu kutsho ukuthi unqotshwe nguBiden ngendlela anqoba ngayo unkosikazi Hillary Clinton ngomnyaka ka 2016 olandela okwenzakala eMelika umnumzana Busani Busontini uthi uTrump uzasuka esikhundleni
siyananzela ukuthi imithetho yeMelika lapha iconstitution iyamupha ilungelo lokubana ebe ngupresident kumbe ngithi aqhubeke engumongameli kuzokufika umhlaka 20 January oka 2021 lokhu kulandelwa i 20th amendment ye constitution njalo senazothele imeli kathi siliphakathi kwenkinga ye COVID-19 amanamba akhona ayakhwela kakhulu kodwa isimanga ukuthi uDonald Trump kabonakali ekhuluma ngayo iCovid-19 kabonakali njalo esenza ileadership eqondileyo ngalomkhuhlane siyazi ukuthi abantu abaningi abaseduzane laye sebeyitholile iCovid-19 ensukwini ezidlulileyo ngoba ade becampaigna ikakhulu eGeorgia lapho uzala ama-senatorial rerun umbengithi ama-runoffs so ubebethi nxadi bekhampena lapho nje bebengagqoki ama-mask njalo bebenga-observe i-distancing so yiyo ingozi ekhona njalo siyananzela ukuthi vele ukhanya yena lokhu ekwadlula ama-election u-distracted I think kakuthathanga kuhle ukuluza ukhetho
Untini uthi owamanje uTrump ubhekane lokuxolela abantu abaningi adlelana labo engakasuki esikhundleni uzela ukuthi bengabotshwa.
Siyananzela ukuthi uzasebenzisa isikhathi lesi ikakhulu ekuthini mebezama ukuthi abuilde ilegacy yakhe kumbe osokusele ngelegacy yakhe. Njalo uzayenza amaphadoni amaningi kakhulu ukuxolela abantu abonayo ikakhulu yena ngokwakhe, imuli yakhe, abangane bakhe, labanye nje abantu abawona amacala amancane. Kodwa esananzela ukuthi amaphadoni lawa ngamaphadoni aku-federal level, akutsho ukuthi nxa ukuthi elecala ema-states ukuthi engeke wahanjiswa ema-court.
Kulabanye abantu asebekhangelele umbuso kaBiden osekhethe abanye abantu abazasebenza kuhulumende wakhe. Abaningi kababoni ukuthi kuza kuba lenguquko eZimbabwe uBiden engangena esikhundleni ngozibandlela. Umnumzana Moven Ngwenya ohlala eDaluka eLupane uthi kumele ilizwe leMelika liqhubekele phambili lidlelana nale leZimbabwe.
Sinakudedelwana madoda. Hayi, iMelika akula, iMelika ingabhala phansi. Khona kuyakubhala usukisela ngobo-80 banibani. Ongenayo uthola kubhaliwe beqhubeke kunjalo nxa ukuthi kuyaphela kuqalise kucubungula ukuthi kungangezwani. Kuphela kukhule kudlelwane, kodwa sikubongela ukuthi ena enhlelweni ezinye kabamanga, kodwa la ungathola mihlo bakwanisa ukukhuma umsindo ukuthi ungachaphuye khona le pitch. Bona hayi, bona baqhubeke ngokudlelwana, bona bangancedisa inhlelo ebazincedisa.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Rapson Mwale okhangelele ukuthi uBiden uzazama ukukhuthaza ingqubekela phambili kwele Zimbabwe.
Hayi, ngibona engani umnumzana Biden yena uzasiza, uzaqhuquzela abantu basemelika ukuthi bevule amabhizinisi eZimbabwe ukwenzela ukuthi umnotho waseZimbabwe nawo uthi ukuthuthuka.
Idalele House of Representatives le Senate akhangelelwe ukuthi azahlangana mhla ka-6 Zibandlela ahlolisise amavoti awenziwe yi-Electoral College. Ukhangelelwe ukuthi uBiden uzangena esikhundleni sikamongameli mhla ka-20 Zibandlela. Live Talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela uqonga wenani labahlaselwe yi-COVID-19. Siya sikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafishane. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezemithi ole Food and Drug Administration kwele Melika soluhlolisisa ijekiseni esanda kwenziwa yinkampani ye-Moderna okhanya engani ilakho ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Okwamanje ele Melika lisebenzisa ijekiseni eyethulwe yinkampani ye-Pfizer. Umongameli Vladimir Putin uthi kungamanga aluhlaza tshoko ukuthi ele Russia lafakela ijefu okhokhela ibandla eliphikisayo umnumzana Alexei Navalny wagcina esiyakwelatshwa phandle kwelizwe. Umongameli Emmanuel Macron wakwele France usehlolwe watholakala ele COVID-19. Uhulumende wakhe ubika ukuthi uzahlala yedwa okwamalanga ayisikhombisa esebenza konke okuphathelane lelizwe. Abanye abake bagula umkhuhlane lo ngumongameli Donald Trump wakwele Melika, umnumzana Boris Johnson wakwele Britane labanye. Uhulumende uthi kunengi asekufezile kwezombusazwe lakwezomnotho welizwe kuwonalo umnyaka wanika umzekeliso wokulungiswa komgwaqo oya eHarare usuka eBybridge lezinye inhlelo eziningi-ningi. Ukuze sihlaziye ukuthi kunengi yini okuguquliweyo kwezombusazwe, uSthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zinto Mkandla kanye lomnumzana Believe Gawule olilunga lebandla lezanu PF. Umnumzana Mkandla nguye umqalisi ziba.
Angazi ukuthi ngathi okuningi okungakanani, ngoba mina nxa ngiyahlala phansi ngenwaya lekhanda ngidingisisa ukuthi kuyini sibili kubalulekile uhulumende angabe esekwenzile kusukela emuva kuze kufike namhlanje. Hhayi, qinisweni ngingangabazi angikuboni.
Uyavumelana lo mnumzana Mkandla, mnumzana Gawule, ukuthi uhulumende kuningi angakwenzanga?
Ngiqale ngithi mina ukabo ukuqinisela ukuthi
kukhona okunye okungenziwanga uhulumende, okungakayenziwa uhulumende, sikhangele uhulumende akwena. Kodwa kukhona njalo uhulumende asekwenzile. Uhulumende edinga la mali, kodwa eziyizinto ezibambekayo sezenziwe. Umgwaqo yena le yabo-Pied Bridge, imigwaqo eminye lama-bridge kade sakhiwa imali ze-devolution, lamadamu, lensukwane ezedluleyo umongameli bekomishina elinye idamu ngale emash east. Amadamu wonke akhiwa nguhulumende, uhulumende azancedisa ekukhulisweni lezokulima, ukuthelezela.
Ingqobe isikuwe mnumzana Mkandla.
Ewe, hayi ngiyamuzwa ukaGawule ukuthi uhulumende usezele kulalokhuyana, kodwa laye uyakuvuma ukuthi kunekongamela ukwenzakala. Esikhangele nje kancinyane lo umnyaka umhlaba wonke ube lo mnyama washaya lokubhubhane lolu-COVID-19. Uhulumende utholakale ungaqedakali ukuthi wenzani. Lapha engikhona mina abantu babhalisa bahambisa la manamba amakhona abantu abadala vela abagugekileyo bazancedakala. Kodwa imnandi yalapha engikhona to apho ngobhaliswa nje bedlula uhulumende besifakelele ukuthi ngumkhuhlane lo kumele abantu bahlolwe indawona eziningi. Kwazi kwamelelwa ukuthi abantu baze bathiwe babambe umkhuhlane kumthini osebanje umkhuhlane. Isikhathi uhulumende ulazama imizamo yonke ukuthi emaklinika lezibhedlela kangaphi le mtshini yokuhlola abantu ukuthi umkhuhlane lo uvikeleke. Uhulumende ke yena wasegijima wathela amasosha lamapholisa angafundisanga abantu ngobuhlungu la ubunzima balo umkhuhlane. Izikolo zavalwa kathiwa zizavulwa zinjalo. Kuyini sekubona izikolo zivuliwe? Abantwana babazwe ngobuningi babo umkhuhlane lo. Angcono izikolo zivalwe ngoba ngesikhathi izikolo vele zavalwa keminyaka ethize. Abanye namhla amadokotela ababuyela ezweni ngemva kwenu.
Yebo, siyabonga. Ingqobe isikuwe mnumzana Gawuli.
Thandekile, ngiyabonga kakhulu ukuthi uzi ndimkandla umhlonitshwa uletha udaba olumqoka udaba lwe osoluhluphile igubhane le-COVID-19 oluyilo olusibisele emuva kakhulu. Irhulumente yethu layo ilizwe lethu likhona khonapha phakathi kwamanye amazwe emhlabeni lihlangane lo dubo lologubhane le-COVID-19. Ngokunjalo urhulumente wethu evele ena evele kade echayekile ngela mali, urhulumente wethu engala mali ukwinto lokuthi kusizela sibe siphakathi ubunzima kungathi kutshaye amazwe ayiwo alomnotho othuthukileyo. Kusho ukuthi thina-ke kuthiwa khona kungathi kubhebhe isigodo esimanzi wathi thina esiwomileyo. Ngokunjalo ngiyavumela nozinto ukuthi uhulumende kubambe nzima ngokuthi imali isuke yaswelakala kakhulu ngodaba logubhane le-COVID-19. Kodwa-ke kunoko umkandla kade kutsho uhulumende uncedisile phela ngesikhathi semiso lanxa imali zakhona. Into kathi zenzakala yikuthi onabekuzindlimkandla yikuthi uhulumende wethu xa ekhiphe imali liyana ikhiphe singazakuthike ngibisiwa imali yethu ibisisiwa amandla suku zonke isiba ngenxa yabantu ade begama ebulenjini ngokwehlukisa uhulumende bebulala imali yokuthenga amandla ngemali zobulenjini lezingozoboya lezi amalokuzeni ama-ecogesh la yikade kugamwa kakhulu khonapho yikwade senza besebenza labantu bangaphandle ukuthi balimaze uhulumende bemehlulekise ngoba kula nto ngakhwela suku zonke isenziwa ngabomo intengo yemarate ekhwela suku zonke ezimali ukuthi abantu bengaqalisi ukuthi bakuthekaukuthi bebulala imali yethu beyilahlela phana. Kodwa uhulumende ukwanisile ukuthi enqobe amadoda amajaha lawo omthuli baphumele ecebo lokuthi bekunanzelele kokuba bakuqede khathesi imali isimile ndawonye ayisakhweli soko singabe into le yayenziwa phambilini masinyane ngabe yalamulela kakhulu imali zabantu ngabe ziyathema. Kodwa kungasenani ukukhala kusizi ukuthi umuntu siye phambili siyenza njani siya phambili uhulumende plane siya phambili silungise inhlelo zabantu okulungele loluntu sithandekile. Mina ngithanda ukuthi yinguma leyana ehlatshelwa ngabantu abe-opposition ukuthi hayi kulilungele loluntu kalikho. Ilungele loluntu likhona eZimbabwe bakithi okuzwayo njalo okumangalisayo okuthi abantu nxa bebotshwa abaye emthethwandaba betholakala amacala abo bonke bona kade bekutsho ukuthi akulalungeleluntu hayi ilungeleluntu likhona yiko ukuthi bekubalezi ekhothi ngale befunyaka beyikutala ukubala kucala umuntu owonayo uyabotshwa elizweni lethu akufana ne-South Africa kuthiwa umuntu uyamtholela icala sezihambele sezinatola itshwala laphana ebulela umuntu intole sezihambela ngale ubulela umuntu intole ezihambela ngale ezimbabwe akutholakali lokhu ezimbabwe umthetho uyabanjwa njengomthetho ayisobephula ilungelo lodi kulondoloza ilungelo lodi lokuvikela abantu abantu impilo zabo kumele zivikelwe uhulumeni uhulumeni kumele zivikele impilo zabantu ezihlo
lo ngumnumzana Philip Gawule olilunga lebandla lezanu PF ubexoxa endawonye lo mnumzana Thandeka Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Lizombusazwe elibusayo eChina eleChinese Communist Party liyaqhubeka ngokuhlukuluza abalwela ilungelo loluntu eHong Kong abaphikisa ukuthi ibandla leli kube yilo elikhonyela ilizwe labo. Abathathu babo bagwetshelwe ukuhlala entolongweni okweminyaka emithathu njalo kucatshangelwa ukuthi eleHong Kong likhuthazwe ngeleChina ukuthatha leli nyathelo. Omunye wabo ngumnumzana Joshua Wong oleminyaka engamachumi amabili lane owayekhokhela inhlanganiso ye-Umbrella Revolution eyisifundi ngomnyaka ka-2014 kanye lebandla lezombusazwe elalibizwa ngokuthi Demo System. Ekuqaleni kwayona le inyanga, umnumzana Wong wagwetshelwa ukuhlala iminyaka edlula elithumi lantathu entolongweni ngokuphatheka kwakhe ekubhikisheni ngomnyaka odluleyo phambi kwenkamba yamapholisa. Amanye njalo amalunga amabili ebandla lakhe abalisa unkosazana Agnes Cho lomnumzana Ivan Lam lawo agwetshelwa ukuhlala inyanga ezithile entolongweni. Abathathu laba ngabanye balabo abedlula inkulungwane ezilithumi 10,000 ababotshwa betshengisela eHong Kong kusukela ngomnyaka ka-2019. Ukubotshwa lokhu okugoqela okomunye njalo olwela ilungelo loluntu umnumzana Jim Lai kwenzakala ngesikhathi uhulumende weChina eqhubeka ngokukhonyela eleHong Kong esenqabela lezizalwane zalelo lizwe inkululeko okuyikwephulwa kwezivumelwano zeChina ezokusebenzelana lamanye amazwe. Umabhalane omkhulu kahulumende weMelika umnumzana Mike Pompeo uthi ilizwe leMelika liyakhathazeka ngokuhlukuluzwa kwabalwela ilungelo loluntu eHong Kong ilizwe leChina. Uthi ukusetshenziswa kwemthethwandaba ukwenqabela ukutshengisela okulokuthula ngeleChina kuveza sobala ukuthi nguhulumende onguntando kayiphikiswa njalo kugcizelela ukuthi ibandla leChinese Communist Party liyesaba ukuthi abantu bazikhulumele bekhululekile. Umnumzana Pompeo uqhubeke wathi imbali yeHong Kong iyatshengisa ukuthi ilizwe leli lasizakala ngokuthi abantu bekhulume bekhululekile okwabangela ukuthi kube labalwela ilungelo loluntu abalohlonzi ababalisa uWong, Cho, Lam, Lolai. Uthe abantu beHong Kong kufanele bekhululeke ukusebenzisa amalungelo abo avunyelwa ngumanyano wamazwe omhlaba we-United Nations ku-Basic Law le the Sino-British Joint Declaration kanye le-Universal Declaration of Human Rights. Umnumzana Pompeo ugcizelele wathi eleMelika lizaqhubeka lisebenza labangane balo kanye labasekelana lalo emhlabeni ukulondoloza ilungelo loluntu eHong Kong kanye lakulabo abathwele amagabha avuzayo ngenxa yebandla leChinese Communist Party. Ugqibe ngokuthi eleMelika limi ndawonye labalwela ilungelo loluntu abagoqela uWong, uCho, uLam, loLai, abantu beHong Kong kanye lezizalwane zeChina.
Singakahluka nezihlobo wothi sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Isigaba seMashonaland West yiso esilenani eliphezulu labantu abatholakale bele COVID-19 silabalikhulu lanye 101 silandelwa iBulawayo elabantu abangamachumi ayisithupha lantathu 63. Uhulumende weZimbabwe usevume isicelo sekhansili yedolobho lakwaBulawayo sokukhuphula inhlakulo zonke zikakhansili ngesilinganiso samakhulu phose amane ekhulwini 372%. Umongameli Donald Trump labalandeli bakhe lokho bezama ukuguqula impumelo yokhetho olwenziwe ngolwezi abanye besithi kumele kuvinjwe amavoti awenziwe i-Electoral College. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo ngoGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.